Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Lifuga njani zilugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela, anduvana luqheliswe luye kwezinye izabelo ngensuku ezilandelayo.
Konoko okwenzakala eSouth Africa lathi sesikukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili.
Induna uveze Maduna Mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Kuzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation strike, abantwana abancane sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero.
Ibandla le-MTCT likhuthaza uhulumende ukuthi abe ijekiseni ye-coronavirus kungelabandlululo.
Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi-World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare e-Weekends Clinic kuphela, anduvana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza ezibhedlela emingceleni yelizwe labezomvikela. Omunye udokotela wakoBulawayo utshele iStudio 7 ukuba bazahlatshwa mhla ka-22 kulelo dolobho. Kusetshenziswa ijekiseni elungiswe kwele China eye-Sinopharm, yona esolwa ngabanye besithi akulabufakazi bokuthi iyavikela umkhakha we-coronavirus omutsha oxhwalileyo oqhamuke kwele South Africa, wona osugcwele eZimbabwe. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo lapha ikuthi khona nxa bethe khona kuqale, hayi ngabaqale sike sibonti khona kuyazalwa nkomoni, ngoba imibuzo akade silayo eminenginengi sile sisithi kati selihloliwe na ukuthi lilungele ukuthi khona abantu balisebenzise. So bona nxa bebonile ukuthi khona kusetshenziswe, hayi yekelani bayenze.
Abakhokheli bamanye amazwe siyabona ukuthi yibo abahamba phambili nxa kuthe kwafika ijekiseni, yibo abahlatshwa kuqala njengalokhu esikubone kwele South Africa izolo kuhlatshwa uCyril Ramaphosa kuqala. AbeZimbabwe kungani bengahambi phambili omnangagwalabochiwenga?
Khonokho okwenzakala eSouth Africa lathi sesikukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili, kambe kungathi kusenzwa umbuyiso libe selifaka abantwana phambili akuyenzi. Sibe sithe khona kabaqale bona public sibone ukuthi khona khonokho abathi khona sinathe thina bona sebenathile yini, yibo kade ifuze beqale. Manje sifuna ukuzwa ukuthi khona wani wangkhona unathile, but yikuzwa sifuna ukubona thina public ukwenzela ukuthi phela sibe le confidence. Banganatha bona abadala phezu kwapha kungena ipoliti buro, ungena ama-ministers, abanye sibe ngabokucinda sike sihlale 3 months sibona ukuthi khona kuyasebenza njani. Yikho lathi khonapho kade sikufisa. So sesibona nje kugijinyiswa ukuthi khona buyalinathe, buyalinathe abantu buyalinathe.
Kuyini ongakukhuthaza?
Mina mina mnumzana ukubona kwami lapha bengicabanga ukuthi khona into le ingakaqala ukuthi nikwa abantu zakhale bayihlole kahle kahle sibone ukuthi khona abantu balapha ezimpako ukudikwa ama professionals not ama politicians ukuthi bagijima izinto lezi ngoba into zokuwela lezi siyafa sonke siphele nya asikwazi ukuthi abantu laba bacabangani khambe ngapho ukubuya uzasinika ukuthi kodwa pilani yebo basithanda ukunganana abantu bakhona babe-China laba babuya kuzonisinika imithi leyi ezingazwisisiwe so mina bengicabanga ukuthi kona one uqale bahlole umuthi lowo ungabi ngwebo ama-politicians akudingwe the professionals abantu abaleqiniso abalesifiso labantu bakhangele umuthi lowo sebewukhangelile sebebonile ukuthi khona umuthi lowo uyasebenza ube suphiwa ezigabeni ezijeneyo ukuthi abantu baniwe
umnumzana Peter Moyo ngummeli we-South Atone edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abedlula ikhulu 108 babanjwa igciwane le-coronavirus. Abathathu ababhubhileyo ngabadabuka eHarare loyedwa owesigaba seMashonaland West. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca eInsiza ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe isigaba seMathebeleland South kubandla lezano PF sasihambise lesisicelo kunkokheli yebandla kodwa kaphiwa ngangitsho lenhlonipho yeqhawe lesigaba lanxa kubikwa uhulumende ephathise ekungcwatshweni kwakhe ngemali ezinkulungwane ezinhlanu zamadola $5,000. Iziphathamandla zaleli bandla ezikhokhelwe ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland South umnumzana Abednico Ncube yizo ebeziphethe umsebenzi wokungcwaba umuyi. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye obekhona emngcwabeni lo.
Kutshengisele ukuthi ubaba uMaduna izanu PF ayilandaba laye yamhlukumeza ngesikhathi seGugurahundi imhlukumezile futhi lasemngcwabeni wakhe. Why ngikhuluma lokhu ngikhulumela ukuthi ubaba uMaduna ube ngumuntu othanda iqiniso ube ngumuntu omele iqiniso okwempilo yakhe yonke kodwa ke namhlanje sigcine sibona ukuthi hayi izanu PF ipoliticizile umngcwabo kababa uMaduna sinazelela ukuthi ubuphethwe yibo iprogram yonke ibiphethwe yibo kanti ngokunjalo okuningi okukhunyiweyo ngobaba uMaduna akusoqiniso ngempilo yakhe langokuhlukuluzwa akwenziwa izanu PF bakhulume kakhulu ngokuthi ubaba uMaduna wahlukunyezwa ngu-Ian Smith ngesikhathi sempilo i-Liberation Struggle kodwa abakhulumanga ngalokhu abamhlukumeza ngakho ngesikhathi seGugurahundi even after
njengoba sekusobala ukuthi ibandla lezano PF alimphanga isicoco sokuba liqhawe lesizwe lina njengebandla libona kungani kuyini okungenziwa
unduna uFortune Charumbira laye uzwakale esenga ezimithiyo phakathi komphakathi esithi yena uMaduna nguye owamkhetha wancoma ukuthi abe ngupresident weChiefs Council konke lokhu bekuyikuqandela ubaba umuntu omdala uChief Maduna amanga esezithulele ngoba thina abanye esike saba seduze lobaba uMaduna siyazi ukuthi bengaphathekanga ngesenzo sabantu bempumalanga bonke ngabakwenza indawo yasensizwa lendawo yaseFlabusi njalo ubezalitho ngalipho ukuthi uMaduna nguye owathi abe yipresident yamaChiefs yena u-appointa kwakhe wayenziwa political through izanu PF njalo kungu-Robert Mgabe kanti vele okunye okuyisimanga yikuthi nxa ubaba uMaduna wakutsho lokhu waye kwakumele khethe umuntu wempumalanga ukuthi abe yi-president yama-chiefs wayelisti laye ubaba uMaduna labanye abavele eMathebeleland bengaba ngo-president be-chiefs council konke lokhu sitshengise ukuthi thina abantu laba bonkade bebuye bezokhuluma bevela kuhulumende kakhulu bevele eHarare bamdelelile ubaba uMaduna esethule eselele
bezikhona yini iziphathamandla zebandla lezano PF
esikunanzelele ukuthi
abantu bayithe eMathewelandi kusukisela kibo babu Joshua Nkomo lezinye inkokheli ezigoqela uLookout Masuku omama uThenjwele Sabe labo bonke ababedeserve inhlonipho enkulu okucabanga ukuthi ngabe ngabantu bempumalanga ngaye bahlonitshwa namhlanje kabahlonitshwa ngokunjalo uzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation strike abantwana abancane sibona sebegidiyewe ukuba ngamahero kodwa ubusubona ubaba onjengo Chief Vezimaduna ohambe umango omude esukusela kubo NDP khona lengabo 1960 esiya kubo ZAPU ngo 1961 eboche esiya kubo KAMI ewawa langaphi elela leli lizwe akukhulunywa la ngokuthi uyiphi inhlobo yokuba liqhawe engaba yi-district hero engaba yi-provincial kumbe national hero akukhulunywanga ngakho
umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo lokhu sikudaba lunye ibandla le-MDC Alliance lithumele amazwi enduduzo kumuli kamuyi ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
uPresident Chamisa weMDCA kama structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesishile nesintu sithi intaba idilikile kuleyeze eliminyama elingapha ngakithi efelabuso siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kaMzilikazi Qobo sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi. Siyathaba ukuthi ubaba uVusi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu. Kwangena ama-political parties afana nale NDP leZaphu wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako esindebeleni lelizwe lonke. Siyakwazi ukuthi iConstitution yeZimbabwe ayifakanga umcinje ukuthi kube lenkosi balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi uLobhengula loMzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu kungabe kokuhamba ngabantu bakwethu inkosi iyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi. Siyabonga mahlaba ezulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile wahlakula waqhatha wathintitha namhlanje sithilala ngokuthula qhawela amaqhawe inkosi yesizwe inkosi yohlanga. Siyabonga mahlaba ezulu simele uPresident Nelson Chamisa Standing Committee National Executive, Provisional Councils, Wards and District and the branches of MDC, City, inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Keli yebandla le-MDCT isikhuthaze uhulumende ukuthi abe ngemfanelo amajekiseni awokwenqabela i-COVID-19. Leli bandla lithi njalo uhulumende kumele enqabele ukuhuquluzwa kwemali yokuthenga eminye imithi efanayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi ikomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee ihlangene izolo yahluza lolu daba yaphinda yavumelana ukuthi uhlelo lokuxoxisana lohulumende olusaqoqwa luqakathekile ngoba luzalungisisa okunye okulokho kuhlupha elizweni. Asizweni umnumzana Dube eqoqa losithandekile mhlanga we-Studio 7 ngalolu daba.
Sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende laye useze wazama imizamo yakhe kanti njalo sibonga kakhulu lelizwe lase-China. Kodwa siyakunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele kubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke. Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yi World Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi oyamukelwa ngamazwe amaningi ekuthini imithi engasiza ukudlula yonke yipi labo zochwepheshe bethu be science baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwane lele COVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulwe ebuyileyo asizange siphele isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane le-COVID ikakhulu elivela kwele South Africa. Ibandla libuye ladikita njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yegethisi intambo kube lokhwaphilizo kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge imithi bahlatshwe ukuze basife.
Ube khona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sewamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli yeMDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho akhethwa khona njengomsekeli kamongameli okusho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-Extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe afikethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungelabandla le-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu lelezanu PF kungani liyavumelana okuningi?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana lezanu PF kikho konke. Lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababe kuzanu asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlala kahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa abasekeli bakababa uDouglas Monzora abasekeli babokhokheli bonke nje beze politiki. Ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke yileyo. Ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana ubaba uChamisela kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekuchiyana kwethu langezihlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise ukubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende. Yikho kuzasinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington TV.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabantu abangamachumi phose ayisithupha 59 ababhubhe ngokugalula kundawana zelizwe ezithiyeneyo bezama ucapha imifula egcweleyo. Amapolisa athi leli nani liphansi nxa kuqathaniswa lelanyakenye isikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle lithi onke waba ngumsekeli kasikomithi wamapholisa umnumzana Moses Griffith Mpofu obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumela yona ngeWhatsApp.
Injani bakamthwakazi? Linjani basakazi baka Studio 7. Mina nginombuzo la ukuthi lo president abathi ngumnanga kwalo ngupresident wabantu kumbe ngupresident welockdown? Yafaka ilockdown kaniki bantu ukudla kayenzi lutho ngabantu kanaki ba yena ungupresident owavotelwa ilockdown yini ngoba uqakathekisa ilockdown uqakathekisa umkhuhlane ungupresident weCOVID-19 yini kumbe ngupresident wabantu? Ngoba lo ngumkhuhlane yisifo esisebantwini kodwa ungani uqakathekisa sona okwedlula abantu abaphilayo. Angeke uyofaka ilockdown ungazange wanika abantu ukudla ngitsho. Akulanto owasenzela yona wonke ama-lockdown awafakileyo. So yena ungupresident we-lockdown. Ubusi lockdown, ubusi i-COVID-19, akabusi bantu. Uvala yonke into leyo angacabangela ukuthi abantu bazamdlana besuka aseqede nge-lockdown ethi I thank you. So ubusa yona i-lockdown. Sizombona kahle ukuthi uzoqhubeka njalo yini. Ama t-shirt akhe la afakayo nalana ama t-shirt ezani PF agqokwa ngama lockdown. Ah, niyamangaza ukuthi ngumuntu onjani.
Ngiyabonga sakazi Studio 7 siyabonga ngisebenzeni lesekhulaza zona emihla namalanga. Siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu kusiphatha siphuthelayo ngaphakathi. Mina ngumama owasila waphuma esikhaneni senarithi kukura wonke. Kuthi ke le Jackson ebuyayo ingabuya emajibheleni ibe igugurendi yesibili. Ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali. Nje sengithi kugawule inkawu yazalela esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la. Siyabonga. Alibingeleli laba sakazi beStudio 7 linjani lonke. Sibonga inhlobo zenu esidinga zona. Ngicela lami uba umlayezo wami ubalwe emoyeni. Mina ngifuna ukukhuluma nge-City Council. Why is it considered to tamagamu kawagcwati? Kambe shuwa izibhathe ngakathi ngabantwana abancane nje. Why councilor wobulawa isiphatha kabuzima kanje? Amadamu emfula amadamu kaChangane agcwele amadamu kaGwaya agcwele. Kuye ukuthi kungamadamu lokho kuye kobulawayo ukuthi akakugcwali ngezulu elina kangaka. Why besihlukumeza kanje? Bayenzela ukuthi nxa izulu lingasekho beqale futhi ukuzivalela amanzi. Why kusenzakala kanje? Kambe ubulawayo wonke yisithutha yini? Bangabo siphatha kanje. Why ukhansela kobulawayo engala ndaba labantu phezu komkhuhlane omkhulu kangaka? Mina nje sifise ngomama ozibuhlungu ukuphila singala manzi ezindlini. Sifisa nje ukuthi ngenkosi abantu sihambe sifise le commission esizayikhetha siphuke sihambe siye madamu sizibonela thina mancane ukuthi amadamu agcwala ngani. Ngoba sitshelwa nje abantwana abancane kubuhlungu sizisa ubuhlungu kakhulu.
Mahlabe Zulu, uPresident Chamisa we-MDCA ngama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesishile. Ngesintu sithi intaba idilikile kuleyeze liminyama elingapha ngakithi efelabuso. Siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo. Sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi. Siyathaba ukuthi ubaba uVusi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu. Kwangena ama-political parties afana nale-NDP leZaphu wagcina eseyinkosi enkulu esingathi yi-paramount yesindebeleni lelizwe lonke. Siyakwazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ayifakanga umcinje wokuthi kube lenkosi, balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi ulobhengula lomzilikazi-ke kabazange bavumelane lamabhunu. Yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu. Kungabe kokuhamba ngabantu bakwethu inkosi iyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi. Siyabonga Mahlabe Zulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile wahlakula wachatha wathintitha. Namhlanje sithilala ngokuthula qhawela amachawe inkosi yesizwe inkosi yohlanga. Siyabonga Mahlabe Zulu. Simele uPresident Nelson Chamisa, Standing Committee, National Executive, Provisional Councils, Wards and District and the Branches of MDC, City, inkosi ikhothamile, ayilale ngokuthula. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcweti kwezempilakahle sezithole ubufakazi bokuthi umuthi wokuvimba ubanjwa ligciwane le-coronavirus oyinkampani ye-Pfizer ulakho kwenqabela igciwane le-coronavirus elixhwalileyo eliqhamuke kwele South Africa. Ingcweti lezi bezicwayisisa lolu daba kulandela imbiko ethi igciwane leli ele South Africa lingaba lingavimbeki ngemithi esanda kwethulwa. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane lokhu lisehla kwele Melika. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umomoya virus hayi kukhanya inombolo sezingane ziyehla sibili, kukhanya zingane ziyehla lanxa kulokhe kusaseke silokhe sikhangele simamadlodlongwane, kodwa kusobala ukuthi hayi inombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela khonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu, mhlawumbe yikho sokuletha ithemba, kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqonda sokulokuqondisa endleleni eqondileyo ukuthi njengokutsho kwezingcitshi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika kwezithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza, kodwa-ke kusasemasinyana ukuthi sibona kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi, kodwa kukhanya sokuhlabela laba abadala abalama abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu, lalabo abale abalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo. Kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili, kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi uyahamba behamba, but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio. Ingoma kamapara ajez isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela handubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokubana ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho eqhawe lesizwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.